Lapha kobulaya umkhuhlane lo superhile kakhulu baba okumangalisayo sibili sukuhamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukuze ukuthi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala, abalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulela. Abagqoke kuhle ama-mask, abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yi-virus njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana, besondelelana, bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikela umkhuhlane, ukulalela khona konke esikukhulumayo, ukuthi abantu bengaze bahlangane eduze eduze bephefumulelana. Behamba lapho kulamanye bagcwele khona ema-churchini, ema-wedding, ema-funeral ngaphinga. Nxa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphosele ukugcina sikhuthwa mfundo.
Abantu bengalaleli lokhu esikutshoyo abantu bazaphela okwamagama. Yikho engizama ukubaxwayisa khona. Nxa bengalaleli esikukhulumayo abantu bazaphela okwamagama.